Umnumzana Morgan Richard Tswangirai watutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni semaswingo. UTswangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephuthe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwemunye emulini kamnumzana Tsingirai Chipwe Tswangirai lonkosikazi Lydia Zwayibhawu Tswangirai. UTswangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokhela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Tswangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wako waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-SSCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba umholi walo. Phose iminyaka engamachumi amabili libunjwe ibandla leli, uTswangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuzo kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces.
In the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe, pre and post Zimbabwe.
Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhu libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTswangirai ubethembise abalandeli bebandla leMDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo loba nje ebengaphathekanga emzimbeni.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba inkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTswangirai aze abumbe ibandla leMDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idalela lePhalamende ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edalela lePhalamende phose angamajumi ayisithupha 57 kwathi-ke eleZANU-PF lathola amajumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla leMDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. UTswangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Lokhu kwavela sobala emthethwandaba ukuthi wayekubunjelwa libandla elibusayo elase limesaba kwezembusazwe. Wayetshengise isifiso sokuncitisa kukhetho lokudinga umongameli. Esenqotshwe nguMugabe ngomnyaka ka-2002, uTswangirai wabotshwa ethunisiswa kanengi amacala anjengokuthi wayeyibangela ukuba kube lobudlwangudlwangu elizweni kanye lokufuna ukugenqula umongameli Robert Mugabe. Wadedelwa ngomnyaka ka-2004. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTswangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecothoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTswangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasosha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo wabhubha abedlula ikhulu, wathi abanye babaleka emzini yabo. UTswangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTswangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo.
We in the MDC have resolved that we will no longer participate in this violent, illegitimate sham of an election process. The courageous people of Zimbabwe, of this country, and the people of the MDC have done everything humanly and democratically possible to deliver a new Zimbabwe under a new government.
Waphendlwa indlela yokubumba uhulumende womanyano we-Global Political Agreement owakuphehlwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community yekhokhelwa ngaleso sikhathi wayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UTsvangirai wachayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Wafungiswa ukuba umkhokheli kahulumende weZimbabwe ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2009. Kungakabi izinyanga ezintathu esengumkhokheli kahulumende, uTsvangirai wathiwa umkakhe unkosikazi Susan Tsvangirai wabhubha engozini yomgwaqo ehamba laye. Basebe leminyaka engamajumi amathathu betshatile. Phakathi kweminyaka emihlanu kubunjwe uhulumende womanyano, uTsvangirai lebandla lakhe babukwa kakhulu ngokuthuthukisa ezomnotho kweleZimbabwe, kodwa bachothozwa ngokwehluleka ukulungisa ezokhetho. Loba nje uTsvangirai wayekhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2013, waphinda njalo wanqotshwa nguMugabe, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula kancane amajumi ayisithupha ekhulwini 61%. UTsvangirai wenelisa ukuthola amavoti ayisilinganiso sokungamajumi amathathu lane ekhulwini 34% kukhetho okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo nguhulumende kaMugabe. Kodwa-ke ezinye ingcwethi zombusazwe zathi lwaqhutshwa ngemfanelo ukhetho lolu. UTsvangirai wahambisa udaba lolu emthethwandaba kodwa wagcina elususa njalo esithi usahlolisisa indlela ezijeneyo zokululungisa. Ngaphandle kokudumelana leZANU-PF kwezombusazwe, uTsvangirai wehluleka ukuhlalisana kahle lamanye amalunga akhe okwenza ukuthi amanye abumbe amanye amacele ebandla le-MDC. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTsvangirai lalabo abachiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTsvangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer, wahle wabikela uZulu. Ngenxa yendlela ayeselatshwa ngayo, uTsvangirai wakhuthazwa ukuthi achiye isikhundla sakhe ngoba bethi angeke enelise ukumelana lezombusazwe lokukhankasela ukhetho. UTsvangirai wabambelela ezimisele ukuphutsha labantu kukhetho. Ubetshade lonkosikazi Elizabeth Macheka Tsvangirai. Wathi esefelwe ngumkakhe waveza ungaziphathi kwezesifazana. Bekubikwa ukuthi ubengena lapha aphume lapha. Lokhu kudanise abantu abaningi kweleZimbabwe lakwamanye amazwe. Okwayangisa kakhulu yikuthatha kwakhe unkosazana Lokhadiya Karematsenga wehlukana laye kule sikhatshana esincane bebonke. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu lomgabe lebandla leZANU-PF. Okumqoka aphoza ukuthola isicoco se-Nobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Uthiye abantwana abambala lonkosikazi wakhe, unkosikazi Elizabeth Tsvangirai, abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.